iZANU PF isebenzisa uhulumende ukuzama ukuthenga ukhetho ebantwini. Kodwa sesikubonile ukuthi uPresident Mnangagwa loba yini ayenzayo ayizamayo, ikhanye ngani abantu beZimbabwe abayikhwabithi sebedinga ukuthi bathole inguquko. Ngoba siyabona phela ukuthi kusukela inyanga ezintathu ezidlulileyo uPresident Mnangagwa akakatholi abasekeli abatsha. Ama-polls awe-Afrobarometer athi yena enyangeni ezintathu ezidlulileyo bene 43% ngale inyanga esikuyo le 40%, ukuthi uyaswela abasekeli loba ephitcheka ngokukhampeyina amaposta amaningi ama-billboard, kodwa abantu beZimbabwe bakhanya bathakazelela uPresident Hifikepunye Chamisa, yibo bambona njengomuntu ongaletha inguquko eloqotho kuleli lizwe.
Yena uChamisa khuluma emhlanganweni awenzele eNorton, ukhona nengo ukuthi uhulumende weZANU PF njalo usebenzisa ukudla ukudinga usekelo ebantwini, lubhahe kanganani lolu dubo?
Lolu dubo lukhulu kakhulu. Siyabona ukuthi emkhankaseni weZANU PF walo nyaka imali eningi ekhanya ingani isetshenziswa, khanya ingani imali kahulumende ebesetshenziswa iZANU PF. Lalapho nxa iZANU uPresident Mnangagwa esiyakhankasa, kukhanya uthwalwa zimali zikahulumende.